Lokho kuphumelela indaba kaMantshi lapho amagqwetha aveze ukuba okwenzakala kumalunga oyebandla le-CCC laba indlela yokubethusela ukuba bengaqhubeki phambili ngomsebenzi wabo wokucikela ibandla eliphikisayo. Ekhuluma ngemva kokuthonisiswa kodaba lolu, omunye omele abasolwa laba umnumzana uBert Mandinde ubike ukuba omunye wabasolwa laba uselomkhuhlane we-COVID-19.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment.
Ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci, kodwa sikhuthaza abe-prisons ukuba sinanzelele ngoba ukhanya i-COVID-19 isibhahile.
UMandinde uqhubeke ethi namhlanje bacele ukuba abasolwa laba baphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebheyili.
Address the court on what compelling reasons they have in opposing bail and basically
bacele idale izizathu zabo zokuba kungani bengafuni ukuthi baphiwe ibail. Balezizathu ezintathu. Okokuqala, bathi icala leli likhulu. Okwesibili, bathi besaba ukuthi ngoba icala leli likhulu abantu laba balakho ukuphazamisa abafakazile. Sesiphe umbono wethu njalo sibona engani icala leli alikho likhulu.
Abesifazana ababotshiwe laba babikwa becele ukuthi bathole behlukanisela besilisa besiya lokuphenduka emthethwandaba ngoba bekhala ngodubo lokubanjwabanjwa emzimbeni wabo lapho abangamelanga ngomthetho bathintwe khona izibotshwa zesilisa kanye labalinda amajele besilisa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga obesemthethwandaba uthi bayadana ngokuhlukunyezwa kwamalunga ebandla.
Nasibona ukuthi lokhu yikuhlukuluza abantu abangelacala njalo ngasikhangela ngoba ngakhangela okhulunywe ngummeli walaba ababotshiweyo uthe ngabe bekungelinye ibandla lingeso le-CCC abantu laba bebengasoze behlukuluze ngaleyo ndlela. So thina sibona ingani into leyo ngokuhlukuluza abantu ukuthi yindaba besapota ibandla le-CCC ekhokhelwa ngubabuthanisa njalo ngokuya phambili sibona ikhanya ingani inkantolo amapholisa bakufake emdeke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungenasizathu.
UMantshi owasuyela lolu daba uthi luza kuqhubeka kusasa ukuze abe isinqumo sakhe. Ababotshiwe laba bethesa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order MOPA wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasolwa laba bayalilandela leli cala besithi babebuthene emzini womuntu hathi emphakathini. Ngimele i-27 Harare, ngimlondolozi Ndlovu.